Ukukhala kwabesifazane laba kuza ngesikhathi amazwe omhlaba jikelele aguqelele eZimbabwe ephakathi komkhankaso wokulwisana lokuhlukuluzana ezindlini owe-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Lanxa abadala besithi nduba yakhe muzi, omama baxoxe lalo msakazo bathi kukhale kakhulu kweminimizi ngesikhathi se-lockdown. Bathi imbangela yokuxabana obeyogcina kusiba khona ngoba izimuli bezihleli ndawonye okwesikhathi eside, ngitsho lamalungu omndeni avele ngaboni ngaso linye kugcina kusiba lokufuthelana okukhulu. Ngitsho lomanyano wamazwe omhlaba we-United Nations uyakufakaza ukuthi ngesikhathi lizwe liphakathi kokulwisana lokumemetheka kwe-coronavirus kube lokuqonga kwezehlakalo zokuhlukunyezwa kwabesifazana lamantombazana emhlabeni jikelele. Unkosikazi Thando Mawuba oyisakhamuzi eMantanangombe eKwanda South uthi ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 lonyaka kumemethekise udlame emakhaya.
Umama lobaba kunye labantwana kumbe ngithi imuli bebevuka bethe gwaqa khona kungumnyaka wonalo owendlala. So indlala ilomthelela omubi ngoba umntu lomunye uyabe ezondile.
Esine njalo isakhamuzi eMantanangombe unkosikazi Precious Mashila uthi okudanisayo ukuthi ukuhlukuluzwa kumbe ukutshaywa kwabesifazana emaphandleni uthatha njengesiko.
Uzokuthwala isiko ulo lomkakho nxa kukhulunywa ukuthi hhayi vele kuyatholakala imizinjalo akula muzi ongathunywa untutho.
Uphinde wathi kuyadingeka ukuthi ingalo yomthetho ifinyelele lasemaphandleni.
Siye kugatsha lwezitherapi bafike bakhulume labo umama babatshele amalungelo abo behlangene labo babo baba bazwisise.
Udaba lokuncitshana ucansi emakamelweni ngolunye oludala ingxabano emndenini kutsho unkosazana Khamukelo Ndlovu oyemgqaliphe.
Kwesinye isikhathi kungayenzakala ukuthi nxa isemacansini umama yale ubaba amfosi yilo udlame lolwana kumbe ukuhlukumezwa.
Isakhamuzi sebuvuma unkosazana Siphathisi Wencube uthi imithetho kumele iphathe ubaba abahlukuluza umama lamantombazana ngesandla esilukhuni ukuze umkhuba lo uphele eZimbabwe.
Ukuhlukuluzwa kuyinto ebuhlungu kakhulu engeke simelane layo. Kubuhlungu kakhulu ukuthola ukuthi umuntu ehlukuluze phambi kwabantwana, hayi yinto ebuhlungu leyo.
Umnumzana Ntutu Onyathi oyisakhamuzi seManama uthi kuze izimuli zihlale ngokuthula obaba kumele behlale bekwazi ukuthi koniwa ngomlomo kulungiswa ngomlomo.
Kuyadingeka ukuthi sihloniphaneni, sibonisaneni, sakhisaneni ngokuthula langokubekezelelana lapha emakhaya.
Umphathi Ntambo obona ngendaba zabesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni ekhuluma kuleviki uthe kungumlando wakho wonke umuntu ukulwisana lodlakela lolu lona athi lutholakala kunxazi zonke zempilo ezigoqela ezindlini, emsebenzini nakwezinye iindawo ezithiyeneyo. Umkhankaso walonyaka we-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence osungulwe mhlaka 25 kulinyanga njalo siyaphela mhlaka 10 ngenyanga ezayo uqhutshwa phansi kwendikimba ethi Orange the World Fund Respect Prevent Collect. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.